Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 22 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba weConstitutional Court uhluze udaba lukaMnumzana Nelson Chamisa olokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli namuhla njalo. Uthi uza kwethula isinqumo sawo ngolwesihlanu. Sizahlolisisa izinqumo ezilakho ukwethulwa ngumthethwandaba phezu kwalolu daba. Abenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko bathi bafuna ibizo legceke lendizamtshina ele Robert Gabriel Mugabe International Airport liguqulwe igama ngoba uMugabe esengumthengisi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba weConstitutional Court namuhla uhluze udaba lukaMnumzana Nelson Chamisa oweMDC Alliance olokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli njalo uthi uza kwethula isinqumo sawo ngolwesihlanu. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Lolu daba olukhwezwe nguMnumzana Chamisa lwahlulelwa ngomahluli abayisitshiyagalolunye bomthethwandaba oweConstitutional Court bekhokhelwa nguChief Justice Luke Malaba. Elinye lamagqwetha asebenzisana lequla lalawo amela uMnumzana Emerson Mnangagwa, uMnumzana Paul Mangwana, utshele intatheli zindaba ukuba konke kuhamba ngendlela.
Well, the proceedings are going on well, and that's all I can say for now. Otherwise, the matter is called sub judice. You are not allowed to comment while the matter is going on. I'll be breaching professional ethics. We prepared well for our case. The rest is for the judges.
Kodwa isikhulumeli sikaMnumzana Chamisa, uDr. Nkululeko Sibanda, uthi ukhathazekile ngendlela lolu daba oluhamba ngalo. Wengeza ethi ukwaliswa ukuphathisa kwamanye amalunga equla lamagqwetha amela uChamisa avele kwele South Africa kuyabakhathaza ngoba bebikwa bebengakatholi incwadi ezibavumela ukusebenza elizweni ama work permits.
Okunye okusifile ekuseni lokhu ukuthi amanye amagqwetha kaPresident Chamisa akakwanisanga ukuthi angene ekhothi ezimsebenzi wayo, kodwa siliqiniso lokuthi lanxa kunjalo sizasebenza nzima kuze kube nempumelelo. Ukungena bangenile kodwa balama-work permit okutho ukuthi ngabakwanisa ukukhuluma labojaji. Kodwa kungasenani u-advocate Mpofu wenze umsebenzi wakhe njengenjwayelo and usebenza kahle. Isizathu bathi abanye ethiwa yi-Law Legal Education Council eZimbabwe kanye nazisebenzi ezingazitholakali zahamba zakhulelwa zaphumela izweni. Ngalokho kazikho ukuthi zincedise uminister ukuthi anike i-certificate se-legal practice. Kuthiwa kuphuma ababili abaqakathekileyo. Yikho lokho phela esikutshoyo ukuthi umhlaba wangkhona inkithizela ngkhona lenzitho.
Omunye wabancintise kukhetho lokudinga umongameli uMnumzana Peter Harry Wilson we-Democratic Opposition Party obesemthethwandaba laye upha umbono wakhe phezu kwendlela udaba lolu oluhamba ngayo.
Ngakuzenzathola isikhathi ukuthi ingethuba ingenza ukuthi fa amaphepha ngesikhathi esilelungine kwakuzaright ukuthi iphikise i-case yangikhona ngezinto ezenzakalayo ngesikhathi election. Kwakuzatshengisela le into zangikhona zaziningi kakhulu, but kuningi kakhulu kathesi thina zange sikwanise ukuthi vimbele i-case. Kuzekuvimbele i-case ungene yodwa uChamisa, ngabe uChamisa wabiza thina ngensuku zangikhona ziqalisela. Kwakuzawungcono sifake amakhandi sonke, kwakuzawa into eqondileyo, but kathesi ngesikhathi sangikhona yahluleka. Wagijima indaba yodwa, izinto zangikhona sezimkhathaza lezi, but ukucina kwangikhona amboni bazakuthi uphendulela i-case ukuthi ingene isayidi kaChamisa. Le i-case yangena isayidi kaMnangagwa, uMnangagwa kathesi usele-sihambe siphezulu sisikhathi kungeza amaphepha akusayenzi.
Amagqwetha amela uMnangagwa lamela abezek bathi umthethwandaba kumele ulahle lolu daba kanti ke omela uChamisa kanti ke amela uChamisa athi galuphindwe abezeki bamelwa ligqwetha umnumzana Thawanda Kalengoni umnangagwa emelwa nguadvocate Louis Uriri kuthi umnumzana Thabani Mpofu ukhokhela iqula lamagqwetha amela uChamisa ngemva kokuba amagqwetha amele inhlangothi zontathu ephiwe ithuba lokwethula lokho abekade belakho bemela ababamelayo uJustice Luke Malaba wethule ukuba isinqubo phezu kwalolu daba sizokwethulwa ngolwesihlanu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana sambuza ukuthi ubona inkantolo inquma kanjani kulolu daba.
Baba nxa uvela umbusazwe suthethwe izigebenga usubuswa ngabantu abaphethe ingodo abaphethe inkafula kupha abasebenza ngezulu lezandla amajaji lawo lamaparlamentarini labo bonke abantu basebenza besesabela impilo zabo besabanga le kusasa lawo kungavele kuqhuma isibhamu mfowethu ebandla wonke umuntu okhulumayo kumbe ufake ijudgment kumbe wenza isigwebo kumbe wenzani usenza ekhetha ukuthi usenza kanjani sesabela ukuthi mhlawumbe kusasa engavuke ngekho kumbe abantu abakhe bengavuka bekhujisiwe ngakho khona kuyana nje ukuthi umbuso usezandleni zabantu abaphethe inkafu la kupha kusho ukuthi akulaqiniso akulasibindi abaphawula umthetho abangasenza bengayi abanga ukuthi bazakhonjelwa ngamavolovolo la ngamabhomu la esiwayizwe eqhuma ungabona abantu bebhomba baze babhomba indleleli bephumbe benze bebhomba amadlozi bebhombe laye umlimi welizwe kuyini okusweleyo abangake bakubhombe kusho ukuthi sokubusa yena udevuli uLucifer ngokwakhe elizweni elinjalo ungabona abantu sebebhomba amathempela sebebhomba indawo ezihlonitshwayo indawo zomoya ezinjengendlelele akusela lutho abangalucweza bengalubhombanga ngakho ilizwe lona leli nje lisekwesabeni lisekuzileni akulako uphefumula abantu abangakwenza bekhululekile
abahluleli abaningi abahluza lolu daba ngabakhethwa ngomnumzana Robert Mka abe sangumongameli siyazi ukubana kwasuka kwaba lokuxabana phakathi kukamnangagwa laye umgabe umnangagwa wasemhluthunela intambo zombuso singabona yini abahluleli laba abakhethwa ngumgabe mhlawumbe bemhlamukela umnangagwa kulolu daba
akulula baba wami ngobana umnangagwa uthetho lombuso ekhokhelelwa ngabaphethe isikhali baningi abasebandleni likamnangagwa abaseqembini lakhe ababethanda umgabe njalo abalokhu bemthanda kodwa sebegoqa imisila bachaya izilogani bakhuza yena babonga yena kodwa ngaphakathi bebuhlungu labo labojaji noba bebeyizikhethwa zikamgabe beyithandwa zikamgabe bengeke besenze isinqumo esilwa lomnangagwa ngoba nguyo ophethe izikhali njalo uphakamisa induku lolu uhlelo lwekhothi olwenziwa ngabaphikisayo kumele ukuthi ngalubizelwe amajaji akwamanye amazwe kweza amajaji asabaretayo bevela e-America bevela e-Germany bevela e-South Africa njalo yona i-international community yabuya yazosupervisor ukuthi le ndaba ekhothi ibanjwa njani kwaba lamajaji akwamanye amazwe angesabi lutho yibo abantu akade bezanikeza isinqumo esiphelele eseqiniso laba abangakithi baphakanyiselwe induku emakhanda lehloka entanyeni akukho abangakwenza okungaxhopha uhulumende kamnangagwa okwakathesi ezimbabwe kathesi sikhuluma kubusa ibutho ngakho ngakubusa ibutho vele amakhothi kumele ukuthi ngakho awahlali lokwenziwe ekhothi yikudlala kuyamele bavumelane lalokho okufunwa libutho kumbe bazimisele ukuthi bangene emakotini into engayitsho ngamafitshane ba
umnumzana Dinizulu Macaphulana yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye ekwele South Africa. Kesibuyele kancane emuva sihlolisise okwenzakeleyo okubangele ukuthi uChamisa aphikise impumela yokhetho enkantolo. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Selokhe ibandla le-MDC laqala ukuncintisa ekhethweni ngomnyaka ka-2000, kuhlala njalo nje kulokuphikisana lokudonselana ngenxa yompumela yokhetho. Laloba kunjalo, lokhu ngokwakuqala idale laphezulu ele-Constitutional Court lisahlulela udaba olufana lalolu. Umnumzana Nkosi Khona Ncube uthi ilizwe lifike kuleli zinga ngenxa yokungasuthiseki kwamabandla aphikisayo ngendlela ukhetho oluqhutshwa ngayo kuhlanganisa imbono yabo eyokuthi bayaqilwa ekhethweni.
Ilizwe selifike kusibanga esi lapha esesikuso ngenxa yokungasuthisei kwamabandla aphikisayo la ngendlela ukhetho oluphathwa ngayo inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission iZEC. IZEC yona isilembali yokuthi ukhetho vele ayiluphathi ngendlela efaneleyo, yikho kubangela ukuthi kube lalokhu lale ingxabano ebakhona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa okhokhela ibandla leZANU-PF kanye labalandeli bebandla lakhe bathi okwenziwa nguChamisa akulasekelo, bethi njalo kumele amukele ukuthi wanqotshwa. Uncube wengeze ethi kukhangelelwe impumela ehlukeneyo ikakhulu ngezizathu zokuthi iZimbabwe Electoral Commission iyavuma ukuthi yaphambanisa ngokwehluleka ukuhlolisisa impumela yokhetho, okutsho ukuthi udaba lukaChamisa luqotho njalo lulosekelo lobufakazi.
Umongameli webandla leZANU-PF Emmerson Mnangagwa abasekeli bakhe labanye abantu bathi ukuphikisa okwenziwa ngumnumzana Chamisa ephikisa impumelelo yokhetho kumele avume ukuthi wanqotshwa kulolu khetho ngumnumzana Mnangagwa. Kodwa njalo nxa singakhangela ukuthi inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ngokwayo sivumile ukuthi yena aphambanisa, ukuthi indaba kamnumzana Chamisa ingabe ilasisindo njoba loba bona bengabe sithi hayi indaba kaChamisa kazange ihlolisise kuhle. Kodwa ke singakhangelisisa kuhle ngalobu bufakazi obunye sobuthutsha lapha lalaphana, lokuthi iZEC yona sivumile ukuthi yaphambanisa, kusho ukuthi yena ingabe elayo indaba yokuthi ehambe ephikisa ngayo.
Omunye njalo olwela amalungelo oluntu umnumzana Matthew Sibanda uthi laloba izikhalazo lezifiso zikaChamisa zicaca ukuthi ufuna ukuthi idale lithi wanqoba, idale le-Constitutional Court lilamandla okuthi lithi ukhetho luphindwe.
I-Constitutional Court ilamandla okuthi ukhetho lwenziwe kutsha, kungakhathalekile ukuthi uChamisa ufuna ukuthi kuthiwe nguye owanqobayo, ngoba lokhu kuyabe kuyikubona kufanele kwama-judges lawa ahleziyo ku-Supreme Court. Iyo impumelelo ngenye yempumelelo ezingaphuma lapho.
Usikhwica Mfundo Welshman Ncube ongumkhokheli we-MDC njalo elilunga le-MDC Alliance uthi laloba bengasuthiseki ngendlela iZEC eqhuba ngayo ukhetho kanye lokutshengisa kwayo ukuthi isekela ibandla elilodwa, nxa idale lingakhipha isinqumo sokuthi ukhetho lwenziwe kakutsha akula abangenelisa ukukwenza ngaphandle kokuthi bamukele ukuthi iZEC izakhangela ukuqhutshwa kokhetho lolu. Uthe njalo ngenxa yokuthi ilizwe aliladale lephalamende okwamanje akulamthetho ongenelisa ukuguqulwa ongenza ukuthi iZEC iqondiswe phakathi kwenyanga ezimbili okuyabe kumele ukhetho luqhutshwe ngazo. Kodwa uSibanda uthi idale le-Constitutional Court lilamandla okuthi lenze iZEC ihlolisiswe okuzwayo indlela ezaqhuba ngayo ukhetho nxa sokumele luphindwe.
Singakhangela njalo i-Constitutional Court yona ilawo njalo amandla okuthi ikhangelisise ukuthi iZEC izasebenza kanjani nxa kungathiwa ukhetho luphindwe. Njengoba kuyabe kuyibaba bequmile njalo kuyilo ingathi idale liphezulu elizweni, balawo amandla okuthi bebone kumbe benze sobala ukuthi ukhetho khathesi luqhutshwa ngendlela eyabe ihlukile, njalo bebone ukuthi yonke imithetho kumbe zonke iziqondiso ziyalandelwa ngabezeke.
Unkosikazi Cynthia Nxumalo uthi umgcini sihlalo kanye lamanye amakhomishina aweZEC ayenelisa ukukhitshwa ezihlalweni zabo ngenxa kokuhlala kwedale elithiwa yi-tribunal elingahlolisisa ukuthi abantu laba abaqhubi umsebenzi wabo ngendlela eqotho.
Idale lilakho ukuthi bonke abasaphethe izihlalo zokuba ngamakhomishina aweZEC bachiye izikhundla zabo ngemva kokwenziwa kwedale lokuhlolisisa ukuthi imisebenzi ngabayenzi ngendlela. Ukwenza kwamakhomishina la kusuke kwangasuthisisi njengoba sibonile emalangeni la adlulileyo ukuba imisebenzi yabo ngempela kabazange bayenze ngale ndlela esuthisayo. Ngakho ke lokho kungenza ukuba ikhomishina le ebikhangele ngokucubungula ukuphathwa kwalo msebenzi wokhetho ibakhiphe ezihlalweni zabo ngoba kungasuthisi.
Idale le-Constitutional Court yilo idale eliphezulu ukwedlula amanye wonke elizweni leZimbabwe, okutsho ukuthi isinqumo esiyabe sikhitshwe lidale leli asingeke saphikiswa kwelinye idale. Ukuphikisa okwenziwa nguChamisa impumela yokhetho lokudinga umongameli welizwe kubalulekile kakhulu elizweni, njalo idaleleli likhangelelwe ukuqeda ukwahlulela udaba lolu masinya. Iningi likaZulu likhangelele impumela yokhetho lolu, njalo alihlalisekanga ngenxa yodaba lolu. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izakhamizi zeHarare zithi umthethwandaba kumele uluphathe ngobunono obukhulu loludaba ukuze kungabi lokuxabana elizweni. UGibson Bebe uyalandisa.
Lo ngumbono oveze ngabantu abanengi eHarare namhlanje bemelele ukuhlaziywa kodaba lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli okwenziwa ngabomanyana wabadla ophikisayo OMDC Alliance imthethandaba yeConstitutional Court. Umnumzana Khonzani Masilela yena uthe umthethandaba kumele uphume lesinqumo esizaletha ingqubekela phambili elizweni.
Akwandanga ukuthi izehlakalo ezinje zenzeke, kodwa uma sezithe zenzeka kuyadingeka ukuthi idale lomthethandaba litshengisele ubungcweti balo ngokuthatha isinqumo esifaneleyo, kungakhathalekile ukuthi bona bengabe bethandani. Lokhu kwenza abantu bamanyane bafune ukuthi basebenze lalokho okukhona.
Umnumzana Walter Ndlovu isakamusi Harare yena uthi ngendlela okwenzakala ngayo kungathatha isikhathi eside lolu daba lungakahlulelwa, laloba nje umthethandaba usiyazise ukuthi udaba lolu luzakwehlulelwa ngolwesihlanu.
Mina ngokubona kwami ukuthi indaba lezo zekhotha ngithi zizathatha isikhathi, vele kade sekusaqalisa, so kuzathatha isikhathi eside ngoba vele iy'ndaba zamakhothi lezi ziyadonsa isikhathi eside. So ukuthi kuzaphuma njani vele akukacaci, sisalindile ukuthi kungezwa izinhlangothi zombili, then nxa sebesebekukhulunywa labezeki kulapho-ke siza esesingazwa khona kahle ukuthi indaba iya ngaphi.
Umnumzana Romeo Malunga yena uthi akalathemba labahlulela lolu daba.
Ngokubona kwami, I think indlela labo judge kade bebuza ngayo uChomlwana orepresent uChamisa abebehashi ukudlula urespondent lwana uChomlwana kade sekhuluma lo uriri umbotwa nguriri abebehashi lwana uChomlwana bebembuza bebemhlaba mpela be and they were looking lost yabona bebe abonakala ngani ngabantu abalost ojudge labana during i-incident yana uloya kaChamisa ekhuluma. But after that break, besokuyikho lokho nje khonokhuyana ukuthi yabona nje ukuthi vele ngabantu abalesayidi laba.
Omunye njalo owenza izifundo zokuba ligqwetha umnumzana Eric Ntini uthi indlela umthethandaba oyenza ngayo kumgceke ukuthi weyamele endabeni ezingaziswa ngabaningi.
Okwamanje sikhangele udaba le-Constitutional Court ehleziyo. Into esingasithokozanga ngayo ukuthi kukhanya abameli abe-ZANU-PF badinga bona ukuthi babaleke edabeni lwama-numbers abantu abavotayo, baqine ngendaba yokuthi kuthiwa amaphepha MTC azanga alithi ukuthi isikhathi esiyiso. Njalo sibona ukuthi ngenxa yokuthi bayenza lokhu indlela yokuzama ukuba
umthethandaba uqale ukuhlaziya lolu daba lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli olukhezwe ngumkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance. Kusenjalo umthethandaba wazise ukuthi udaba lolu luzaphumela impumela yalo ngolwesihlanu. Imele iStudio 7 iseHarare, uGibson Bebe.
Kobulawayo khona izakhamizi ziveze imbono etshiyeneyo ngalolu daba. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi idale le-Constitutional Court liqale ukuhlala lamhlanje lihluza udaba lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli, uBulawayo uthi kuye akulamehluko isinqumo esizaphuma. Owalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla uthi koBulawayo akukhanyi ukuthi kulodaba olumqoka olusedale eHarare.
kunoze tshwane le isimo se Harare ukuthi ubone Harare ngaze concerning umumo na ngokwawo ebantwini elikuphithizela khona ngale ngapha kokulawayo akula lutho kuyafanana nje nesuku zonke esiphila kuzo. Then kulo ama-proceedings la enzakalayo lawa eHarare mhlawumbe kule ndlela zakhona, kodwa ke sibone ngazani ujaji yena ngokwakhe uMalanga usesiba nguye ugqwetha oyelinye ibandla ngobana senguye ubuza kakhulu ngaphendla ukuthi yena ebe ngurefuri ezwe uthi zeki izakhuphani kumbe ngapha lakho ku-first respondent kuza kuphumani bayakhuluma besithi bezidefenda.
Unkosikazi Charity Mpofu uthi impumela ye-constitutional court izabacunula kunganqoba ibandla elibusayo.
Hey, dina sizakufa nxa ungadwizani winile ngoba sesithwele nzima. Abantu abethu badubeka baswele imisebenzi, baswele wonke i-government yalapha ilandaba lapho. Siyahlupheka kakhulu okokuthi uNkulunkulu siyakhuleka ukuthi asibone into leyi ayizani zitho sesidini. Ungathi uwinile kutho ukuthi sesifile for the next 5 years siyabe sifile. Ngoba labanye so sizalandelelwa sibulawa esingakwaziyo ngoba vele umhlaba wonke usubona ukuthi khona there's no rule of law eZimbabwe. Ngoba nxa abantu bengasukuma bayedubula abantu abangalambhobho bachoni bona beyiba bamele babaprotect.
Osakhulayo wakobulawayo uMandla Ncube yena uthi isinqumo esiza kwethulwa lidale le-constitutional court akaboni siletha inguquko.
Udaba lolu oluse-constitutional court yiprocess kuphela yeprocedure yokwenzakala. Abantu laba badlala ngengqondo zabantu. Abantu balambile, abantu bakhangelele iway forward ukuthi abantu bephike ngokuthi abantu abalutshwana bafuna ukuthi besuthise izisu zabo. Lokhu kuyabambelela yokuncindezela abantu. Kodwa iqiniso elikhona ngodaba lolu yokuthi vele ungathi mhla ka 14 November sasibona amatanki egcwele phandle. Abantu umuntu ekudise uyisindlovu yakhe. Wona ubususithi lami ngiyayifuna leyo ndlovu. Nxa bona kwabekade vele bekufuna kanti waye bengayiwuyisanga yena indlovu yangu khona, wayebona bengazikhuphelanga ngomgabo wangkhona. Abantu sesidiniwe 38 years, nothing. Wonke amaphathi izani yabakhona, MDC yabakhona, nothing. Abantu bayafa, abantu babulawa zindlala. Lokhu kwe-constitutional code yikudlala ngengqondo zabantu. Kabayekele lokho okwenzekayo, sihambe simove forward sibone njengelizwe.
UMethuseli Ndlovu uvumelane lo Ncube ethi akulandlela okungathiwa ibandla le-MDC Alliance selinqobile edale.
Udaba lwe-concord, this is just a process. Le yindlela nje ukuthi kufuze kwenziwe. But impumela vele siyaziwa ukuthi akulandlela abangathi MDC siwinile ama-election e-court. Two, these judges wafanana naye uchairman uphi wezeki, they are appointed by the president, they are the same person. There's no way akulandlela mangathi uchairman sewinile e-court. Lapha yiprocedure nje eyenziwayo.
UMnumzana Ngqobani Dube isakhamuzi sakobulawayo yena ube lensolo ebanzi kumongameli we-MDC Alliance ngobudlelwano bakhe lowaye ngumongameli uRobert Mugabe.
Nande simanga sokuthi uNelson Chamisa uchitha isikhathi selizwe ikutshona siyalaya amaloya kwamanye amazwe ukuthi imali yakhona engabe ithatha ngaphi. Ngobani vele abamnika imali yona leyo ukuthi hhayi amanye amaloya, kanti khonapha la khona silawa amaloya. Wayehluleka ukufaka ama-election observers, lama-election agent ukuthi emkhangelele ukhetho ukuthi luhamba njani. Vele yena leyo ngumbani omnika imali yokwenza njalo, kungabe kungumgaba yabe lokhu emnika imali.
Udaba lokuphikisa impumela yokhetho edale le-concord libukelwe umhlaba jikelele, liphuma kumabonakude womsakazo owe-ZBC okubangele ukuba luqala ekuseni ngehola lethumi, iningi labantu beselithe nhlo amehlo kumabonakude belalele ukuba umahluleli uMalaba uqhuba kanjani. Iningi lamagqwetha akobulawayo bathi kunzima ukukhuluma ngodaba olusedale. UBulawayo ubethule kodwa amapholisa ebefake inkonxa ezivala indlela emigwaqweni emikhulu yakobulawayo kodwa bengamisi izimota. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
ku Livestock lamhlanje sikhangela ukuthethwa kodaba lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli Donald Trump wakwele Melika uthi kulusizi ukuthi umthethwandaba welizwe lakhe ufumane owayengumncedisi wakhe ngesikhathi ekhankasela ukhetho. Umnumzana Paul Manafort elamacala amaningi ekade ewetheswa. Sokufe izizalwane zeZimbabwe eziyisishiyagalolunye kuyona le inyanga kuphela ngokuqaleka zingagulanga kwelebhilithane. Kubika intatheli zindaba yethu uEzra Chisasvanda.
Udubo lokuqaleka abantu bahle bafele khonapho lukhanya selubhahile kuzizalwane zeZimbabwe ehlala eNgilandi. Abantu sebedidane ingqondo ukuthi kungani abantu besiwa besifa kangaka kulezi nsuku. Iningi labafayo batholakala ukuthi bebesebenza kakhulu bengaphumuli. Umnumzana Sibusiso Ncube ngesinye sezizalwane zeZimbabwe ebesisembuthanweni wemfa eNorwich.
Kunjenjena lami ngithiwe ngumngani wami asisemsebenzini, uhambe esiyasebenza, wafika phambi kwepatient sibili wakolapsa. Ubunzima bangikhona ukuthi unkosazi wakhe usekhaya.
Unkosazana Ngrivan Ndlovu ngomunye obesebenza engaphumuli othi le ngeyinye engaba yimbangela yalolu hlupho.
Ngithanda ukusebenza nisuke from a night shift ngiye ku day shift. Enxayekile agency plus permanent job. I did that even ngilo mntwana omncane I used to work hard. Ngingakasikhathi sokuphumula but ngabona ukuthi lokhu kuzangihlupha.
Umnumzana Bernard Nyoni ngomunye ophose waya kugoqonyawo ngokusebenza kakhulu engaphumuli.
Ngizosenginga lapha ngingashaya ngitoti ngezisebenzi ngingikhavikhavi sokuyizinto lapha kuyizikwerede okuyinto kwangithatha mani. Ngathi ngigijima siya kudokotela, udokotela wathi no, vele funa ukumvalela wathi overworking, akuhlale phansi, uzabulawa umsebenzi, imali ayipheli, kuphela wena.
Izibhedlela lokubona udokotela akubhadaliswa kwelebhilithane, kodwa iningi alihambi ukuyahlolwa ukuze bazivikele kweminye imikhuhlane. Ugogo uMasithole uyabacebisa.
Abantu abafunde ukuya kubodokotela ngoba okubulala abantu kuningi. Umuntu uyenela ukuba ukubonakala ijwabu lakhe lincwaba ngaphandle kodwa elemikhuhlane eminingi enjenge high blood pressure, i-high cholesterol kumbe okunye okunjalo.
Ukusebenza njengobabhemi ungazi ngesimo sakho kwezempilo kuyingozi. Udokotela John Ndebele ugcizelela ngobubi bokusebenza umuntu engaphumuli.
Sithola iningi labo imizimba yabo iyabe ikhathele ngokusebenza kakhulu. Okwenza babe le-stress bese kubenza batshaywe yi-stroke or babe le-heart failure. Abasebenzayo kumele bazicabangele ngempila kahle yabo. Babe le-balanced food diet njalo bandise ama-exercise.
Izizalwane zeZimbabwe zisebenza emini lebusuku eBrithani ngoba zifuna imali yokubhadala irenti labehlala khona lendleko zabo, kukanti kumele zithumele njalo ihlobo labemuli ekhaya, abanye bakhona abadla leyo mali kuchapa bengazi ukuthi isetshenzwa njani. Konke lokhu kwenza basebenze gadalala njalo bengazi ukuthi bengabe belezifo abangazaziyo kusuke kwenze baqaleke bahle bafele khonapho bengagulanga. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisasvanda.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umthethwandaba we-Constitutional Court namuhla uhluze udaba lukamnumzana Nelson Chamisa olokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli. Njalo uthi uzakwethula isinqumo sawo kulolu daba ngolwesihlanu. Kwanele mthwakazi omuhle, likhumbule luyelandela uhlelo lwe-Live Talk. Matukanduna bafuphatila lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.